sagcina ukuba le ordinary congress ngo 2014 ubavutsangiraya sakhona ngakho okwaphambanisa yonke imizamo yokwenza icongress ukuthi iconstitution yethu yabunjwa ngendlela yokuthi nxa umkhokhele sebhubhile kumele kuqale kwenziwe i-extraordinary congress eqala ifake umkhokhele webandla onguye oba legunya kumbe amalungelo kumbe amandla okuthi abize i-ordinary congress sakwenza-ke lokho mhlaka 27 December 2020 ngokufaka ubaba uMonzora so wasebiza Congress le kwakumele sibe layo ngoFebruwari kodwa sithe sesiyibizile ukuthi sibe layo ngoFebruwari kwasokusiba lama by elections ngoMarch mhlaka 26 okwenza ukuthi ibandla ligcine lifaka eceleni uhlelo lokwenza leyi i-ordinary congress ukwenzela ukuthi sikhangelane lama by elections ama by elections esedlule ibandla bele singasela mali eneleyo eyokuthi liqhube umsebenzi we-ordinary congress ngakho yikho sikhangelele kuboJune ukuthi nxa singalungiselela kusiyafika kuJune into zethu ziyabe zime kuhle ukuthi sikwanise ukuthi siluqhube lolo hlelo lowe-ordinary congress. Ordinary congress kuyabe kubuya ama-delegates from ama-ward kusiya kuma-district kuma-province bebuya inhlangothi zonke zelizwe ama-province wonke wengu-12 okubalisela le-South Africa le-America labo-Britain ngama-province kithona lawo ku-congress kuningi okwenziwayo ngaphandle nje kwento zezikhundla yikho abantu ababuya khona le nhlelo zebandla esingathi ngama-policies
bakhona yini esizabona bencintisana loMonzora labo befuna ukukhokhela ibandla
ukukhethwa kwabantu ezikhundleni zobukhokheli ku-MDC kuvele kuyayenziwa kuma-congress yonke ubabuthwangirayi wayehlala ekhethwa kungela ophikisayo ngakho kathesi sakubona kuvuleka ubaba uTsvangirai esebhubhile besiba khona abaphikisanayo lapho ubaba uMonzora anqoba khona nge-883 votes umamukhuphe esiba le-118 ubaba uMzure esiba le-14 ubaba uKomishi esiba le-9 so nxa kungenzakala ukuthi babe khona abanye abazafisa ukuthi bancintise umthetho wethu uthi kumele kube ngabantu abathola ama-nominations avela kuma-provinces lizakhumbula ukuthi yiyo into eyahlupha ubaba uChamisa ukuthi abe ngu-vice president we-MDC ngoba wayethethwe wafakwa ngubaba uTsvangirai ubaba uTsvangirai engelamandla okwenza lokhu kukanti njalo ubaba uChamisa wayengazange anominatwe ngama-provinces ngesikhathi se-congress ukuthi abe ngu-vice president yikho nje okwasifikisa khona lapha ngakho-ke bonke abantu abafuna ukuthi bangene babe ngabakhokheli be-MDC kumele kuqale ku-branch kuye ku-ward kuye ku-district kuye kuma-provinces ama-provinces yiwo anominatayo abantu okumele babambe izikhundla ze-national kanti lawa ama-provinces abe nominatwe ngabama-district kusehla kanjalo ngakanjalo so abazakhethwa ukuthi bancintise bengakhethwa ngama-province sebencintisa ku-congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi kuzikhundla zonke
uyatsho ukuthi lesisekelo sombuso kukhona okulakho ukuguqulwa yikuphi kahle kahle nxa singakhuluma ngakho
i-constitution yebandla le-MDC iguqulwa kuphela yi-congress ngakho minyaka yonke nxa sisiba le-congress uzathola ukuthi kule nhlamvu lapha lalaphayana ezitshintshwayo amanye amandla engezelelwa amanye amandla ekhitshwa ezinye izikhundla zikhitshwa ezinye izikhundla zingezelelwa sakhumbula ukuthi ibandla lisaqalisa isikhundla sika-deputy national spokesperson sasingavotelwa ngitsho esika-spokesperson sasingavotelwa ku-congress kodwa kwaya ngokuya kwaguqulwa sagcina sesiyisikhundla esivotelwayo ngakho ngo-2014 kule nguquko eziningi ezayenzakalayo kamfuna ukuthi ngingene kizo ngoba kumele kuphume kuvela kugatsha lukanobhala jikelele webandla kodwa engingakuchasisa yindlela okubanjwa ngayo ukuthi nxa sesisiya ku-congress sihamba nge-constitution yona leyo kube sokufika kubikwa izinguquko ezaba khona sezingena-ke ku-congress sezisebenza okokuqala kuleyo-congress ngoba yiyo ezabe isiqo iyaqhubeka isitshengisa ukuthi izinqumo ezatshintshayo yiziphi. Kodwa za-adoptwa eziningi zakhona yi-First National Council eyahlalayo ngomva kwe-Congress ka-2014. Seziza kwethulwa-ke ku-Congress ukuthi ama-resolutions awo e-Congress eyadlulayo aseya-adoptwayo asesebenzayo wapi. Kanti njalo nxa sisenza ama-Congress zona lawa sisukela phansi, ama-provinces nxa sebengena ku-main Congress e-national bayabuya bayehlala kuma-commissions azabe njalo ehlaziya ezinye izinto abangafisa ukuthi zitshintshe lazo ku-constitution ye-party bayakwenza khonokho. So ukuguquka kwesisekelo sombuso webandla kuyayenzakala iminyaka yonke, akulanto ye-10 ethile, kwenziwa njengomthetho kulandelwa izifiso zabantu be-MTC.